Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mafuko amahle zihlobo ezithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, oke waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Timothy Stems kasekho. Obe ngumphathintambo wezemali obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kamgabe umnumzana Ignatius Chombo uzamiswe emthethwanindaba njalo namuhla. Umongameli Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi abumbe ikomishini ezahluza amacala adalwe ngesikhathi kubusa umgabe kukhunyiswane umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Oke waba ngumphathintambo wezempilakahle okwesikhathi eside kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe uDokotela Timothy Stems kasekho. USTEMS ubhubhele esibhedlela seBorodel Trauma Center eHarare izolo njalo udliwe ngumkhuhlane wamaphaphu. Ubesele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyagalombili lanye. Obe ngumphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe uzamiswa njalo emthethwanindaba namuhla. Umahluli ehluza isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. UChombo uzamiswa edale kanye lobe ngumkhokheli wabasakhulayo kuZanu PF ukuzayi Chipanga yena oyitheswa icala lokumemethekisa imbiko yamanga. Umkhokheli wesonto ye-Anglican eYork kweleBhilithane uArchbishop John Sentamu yena okhiphe ikhola yabafundisi eminyakeni elithumi edluleyo esithi uzayiqoka futhi mzukwana umgabe esuka embusweni useyibiselile entanyeni yakhe njengokwethembisa kwakhe. USentamu wenze lokhu izolo. Uthe lanxa umgabe esesukile embusweni umkhulu umsebenzi wokuletha uZulu ndawonye osamele wenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa asebenzela emigwaqweni ebona ngokuhamba kuhle kwezimota wona ekade engasabonwa kumaviki amabili edluleyo kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamgabe libutho asephendukile emigwaqweni kodwa kwamanye ama-roadblocks ikakhulu eGwanda akhanya esesebenza eluswe ngamabutho. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Bese utsha umoya emgwaqweni kumaviki asanda kwedlula abatshayeli bezimota bezihambela kakuhle kungela amapholisa avame ukubahlupa kuma-roadblocks ngokubadingela amacala angapheliyo ngoba efuna ukufunjathiswa. Kodwa eGwanda amapholisa abonakala okwakuqala izolo duzane lekolitshi leJoshua Mqabunko Polytechnic evimbe umgwaqo lebutho ebelikhanya liwafaka amehlo. bebu yile beliphithizela njalo amapolisa wona bekhanya ethithibele. Umnumzana Chris Dube ngosakhulayo otshayela umtshovo othola abantu esuka kubulawayo esiya eBed Bridge. Udube uthi lanxa amapolisa esephendukile lokhu bekukhisa umusi ngoba engasahluphi kume ngakaqalisa ukuhlupha.
Hayi kulezi nsuku hayi kuyasebenzeka sibili, hayi kuyasebenzeka. Since amaviki onala adlulileyo kungenile amasosha sivili, hhayi kuyasebenzela. Sike saphumula cause ebengekho sivili amapholisa. Mina kuyahambeka ngoba amapholisa nje laphana nxa wabona azimele kuphela. Abantu abamisa izimota ngamasosha wona ngokwawo and hhayi bona kabasiceli mali singazisiya phambili. Amasosha bengahle bawafaka ukuthi lawo ebekujuthi ku-roadblock mbone ngani yonke into elizweni ingahamba kahle. Khona ukuthi amapolisa esebenze wodwa.
Loba nje iningi lijabulele inyathelo elithethwe libutho. Umnumzana Sebastian Nyoni othovisa esuka eGwanda esiya kubulawayo uthi ukuvuleka kwemigwaqo sekudala ukuthi wonke nje umuntu lemota yakhe azithovele nje lanxa engelawo amaphepha amupha imvume emthethweni. Othe udala ukuthi osomathekisi balahlekelwe libhizimusi ngenxa yokwanda kwezimoto ezincane. Abatshayeli bezimoto abathi abakufisayo yokutshayela bekhululekile njalo amapolisa kumele amise umkhuba wawo wokufuna ukuhlawulisa abatshayeli khonapho khonapho ngoba lokhu kuyikho kudala ukungethembeki lobuhuquluzi i-corruption. Esethula umbiko wakhe waqala ngolwesihlanu umongameli welizwe Emmerson Mnangagwa wathi uhulumende wakhe uzalwisana kakhulu lobugwelegwele obukhona elizweni. Usikomithi wamapholisa umnumzana Augustine Juri wahozwa zinkulungwane lenkulungwane zabantu emgosini wokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa okwakhombisa ukuthi ngempela uZulu uyazonda amapholisa. Ngimovusisizwa Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 emajawundeni eGwanda.
Uhulumende sehlele okusemthethweni ukuthi ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe libe likhefu i-national holiday. Le yinto esisolwe kakhulu ngabanye abathi uMgabe ngumuntu omubi ongamelanga ahlonitshwe kumbe akhunjulwe ngalindlela. Omunye wabo isiphathamandla se-MDCT eMelika umnumzana Mzobanzi Ncube.
Mnumzana Nkomo, le into esimangalisayo nje lathi sizizalwane zaseZimbabwe sidubeke kangaka sidutshekiswe yiyona i-government ezanu-PF layo uMgabe yena ngokwakhe. Nxa sebesenza futhi elinye ihlazo elinje so ha kuyatshengisa ukuthi asazi ukuthi khona lawo ma-bygones, let bygones be bygones kade chiwo ngumongameli ukuthi nxa kuyikuthi iNew Zimbabwe yangikhona iqalisa so thina abantu beZimbabwe akusithokozisi ngoba khangela phela ukuthi lokhu uMgabe ephumileyo into lokhu esizizwa izinto ezinhle kuye yena uMgabe njengokuthi uMgabe sephiwe i-immunity leyo kumbe sele severance pay ye 10 million asazi kumbe liqiniso kade sikunje nawe ngisokulelanga elinye le-holiday ilanga lakhe lokuzalwa. So into yomuntu uMgabe yena izinto lokhu zimhambela kuhle izizalwane zaseZimbabwe zitholani akulalutho oluhle phela osolumemwe nguye lo umongameli omusha ukuthi khona izizalwane zaseZimbabwe sezizathola lokhu. Yikho kumele ukuthi lathi sikuzwe akumloko esisizwe kuthiwa uMgabe ethole lokhu uMgabe zethole lokhu uMgabe abantu sebemtshengisele ukuthi kabamfuni. Sokumele ukuthi kathi lathi sizalwane zaseZimbabwe sizizwe ukuthi thina sitholani phela umuntu engabe simmatshele kambe 37 years lokho esithi kasamfuni kathi ngiye lokho esizwa ukuthi uthole izinto lezi ezinhle thina izizalwane zaseZimbabwe sitholani. Kuyini esizakuzwa lathi izihlobo lezi ezafelwayo ngesikhathi seGugurawunde bamelele ukuthi khona awumongameli laye abuye phele azoxolisa uyabo kodwa lokho esizwa izinto zikaMgabe Mgabe nguye othola izinto ezinhle. Abantu beMidlands leMatabeleland abafelwayo ngeGugurawund bebulawa yibo bona uMgabe bonabo shiwa Nkomo sibili.
Kodwa Ncube ebelingakhangelela utshintsho olungako oluningi kangako njani ngoba ibandla elibusayo ngelikaMgabe akulalutho olutshintshileyo yiZANU-PF okutshintshileyo kuphela yinhloko kahulumende.
Lokho sokutshengisa khonoko sobala yikuthi abantu nje nxa babejabulele khona ukuthi uMgabe sephume esihlalweni sasingaboni nje lathi ngomjabulo wethu ukuthi lokho kuyizani sivi lapho ukhuluma iqiniso ngoba nanku phela izenzo zangkhona lokho ezijengisela ukuthi izo zeneziya but thina njengezizalwane zaseZimbabwe sizaqhubeka lokho sisilwa umbuso nalowo ezano nxa ukuthi lokho ngumbuso nalowo zancindezela abantu sizaqhubeka lokho sisilwa size sicine sikhulula iZimbabwe ukuthi ibe iZimbabwe yomuntu wonke
uyaqhubeka umzabalazo ngezinye indlela utsho njalo
umzabalazo uyaqhubeka sibili njoba kunje ubona la ukuthi izinto zakhona ezenziwa i-government kaMnangagwa leyo evelingela lamalanga amabili nje so thina njenge-opposition sizaqhubeka ngomzabalazo wethu okuthi khona izizalwane zaseZimbabwe zonke thole okulingeneyo ayikhona ukuthi kube lokho okutholwa ngabantu abaphezulu khona ngoba into esijintshile phela lapha yikuthi sokuphuma abantu be-G40 ababesidla khathesi kungena abanye labo abele coast laba bathi sokumele ukuthi lathi senzeni siqale ukuthi sidle from the beginning uyabona thina ke izizalwane zaseZimbabwe babe betshintshana bodwa kuphela ukudla thina izizalwane zaseZimbabwe singadli lutho
ngiyabezwa Ncube bayathokoza abaningi bathi sebekhangilele ukuthi uMnangagwa aguqule imithetho engalunganga emibi ayilahle njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo Kodwa ngiyazibuza ukubana kungenzakala kanjani lokhu ngoba ubaba uMnangagwa nguye obeziphethe esidukwini kuhulumende kaMgabe evimba ukulahlwa kwemithetho emibi njalo evimba ukuhlanganiswa kuhle kwemithetho evele ikhona ukubana ihambelane lesisekelo sombuso esitsha. Uza kwenza kanjani ke manje ubaba uMnangagwa ukuthi alandele isifiso zikaZulu ayilahle leyo mithetho aqhube lokhetho olukhululekile
kusho ukuthi yena ke uMongameli uMnangagwa nguye ke uyabezivethele legodweni sivili olomileyo futhi olungabasekiyo ngoba nguye ome phambi komhlaba wonke what let bygones be bygones so besichoni ke khonapho nxa esicho njalo ngoba konke khonoko phela okukhulumileyo mnumzana Nkomo izinto ezancindezela abantu baseZimbabwe ukuthi bathuthuke so nxa ezabuya futhi ebe ngumuntu oba ngumongameli olandela zenezo inhlelo ezicindezela abantu futhi thina njenge-opposition njoba ibala lisitsho nje ukuthi i-opposition sizahlala sinjalo siyi-opposition sisilwa silwela amalungelo abantu beZimbabwe
Umnumzana Mzobanzi Ncube yisiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika. Kusenjalo inengi liyazibuza ukuthi lona elakusasa likaMgabe limi njani. Engayiqedisa esenzani iminyaka eseleyo empilweni yakhe. Sixoxele ngcwethe kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kumele aphenduke ezenzweni zakhe ezimbi akakhulume labantu ukuthi anti zenzweni zezinto kangaka azenzileyo kusuka ngegugurawundi asilindelanga ukuthi kwayehlala nje kozwimba alinde ukufa hhayi sifuna akhulume ukuthi kanti kwenzekalani yini into kungani kwabula abantu ngale ndlela uthini ngakho kumele kuvezwe kahle kuphume emlonyeni wakhe zonke izinto ezenzakaleyo elizweni ezimbi azikhulume azichazele abantu ukuze abantu bazwisise ukuthi isimo sakhona kungasi ukuthi ngibe bazamxolela kodwa sengisho ukuthi badinga kuye ilokho okuthiwa phecelezi i-acknowledgement of i-suffering acknowledgement of i-truth kukhulunywe labantu izinto zonke ngendlela ezenzeka ngakhona inje ukuthi asuke ayedlalela ngikhaya engathi ngumuntu obesenza kahle wonile kajukukhulu uthi idamage enye ezisabekayo elizweni ukuyasiswa phansi ama-portals igugura wonti to everything ilizwe line-currency aliselacurrency wafica ilizwe limila lisela lutho seliphelile du waliguguda labomkakhe labazukulu bakhe nezihlobo zakhe labo bonke labakade sebenza labo kanti kuMnangagwa njengoba kade sebenza lo mgabe mayezaqhubeka okamgabe njengoba ngithilwa kayindawo uyaphelela endleleni khona lokho okwenzeke kumgabe kuyakwenzeka kuye khona kuseze kuthathe 37 years kuzaphangisa kakhulu
uMgabe isingabona yini mhlawumbe esungula inhlanganiso ephathisa uZulu evame nje ukusungulwa ngomongameli ababe sebetshiye umbuso esingathi ngama-foundation mhlawumbe ephatheka emsebenzini wokuncedisa uZulu
angiboni kusenzeka kungenzeka njalo kodwa mina kakhulu kusenzeka ngoba ungumuntu owayelinde ukuthi afele phakathi esikhundleni into enkulu bekuwukuthi uzulu ancedise yena labazukulu bakhe le family yakhe bengakhanelanga ukuncedisa abantu ngokuba umuntu wakhe foundation umuntu olesifiso sokuncedisa uzulu okade selelaso ephakathi kukahulumeni. Asizange sakubona kuye kakaza akhulume ngamabhenki layenza amade kangaka, kakhulume ngamaphodela asibulala, kakhulume ngabantu abafaka, kakhulume ngani, ukhuluma ngokusurvive in power until wazi wasuswa kulona leli viki eliphelayo. Angakha anything engancedisa uzulu, angakwenza ke asimangalise, kodwa nakho it's too late already. Idamage ayenzileyo ngeke ayicorrecte nefoundation.
Ukuloba ugwalo olumayelana lempilo yakhe ke singabona mhlawumbe kwenza lokho kumbe isekhule kakhulu.
Ugwalo lungaphuma yena nto ingabekhuluma kuphela bemkhumbuza laphana kwasekusenzakalani laphana kwasekusenzakalani vele kubhalwa kanjalo somebody loko kuthiwa yikudebriefa ukuze bebuza ukuthi wahamba njani laphana laphana ebhala. Ngicabanga ukuthi bakhona abazabelindele ukuthi kwenze khona lokho lubhalwe lona lolo gwalo. Ukuthi luzoba loncedo lungakanani ku-reconciliation le-healing yabantu kangiboni ukuthi kuzaba khona ukuzalandula afake icala kwabanye, afake onkomo icala, afake abelungu icala, afake ama-China icala, afake be-South Africa, be-Zambia, be-Mozambique, nabe-Botswana. Unjalo vele ungumuntu osola wonke umuntu, yena kalalutho alwenzileyo kalaqala. So le bhuku lakhona liyabe lingelaqiniso ngokuba iyihistori yeqiniso wayevele engayithandi, wayesethisa amabhuku akhuluma ngaye kuphela. So azalibhala liyabe lingelani, liyabe lingelikhuluma ngaye ngendlela afuna ukuthi aziwe ngakhona, kodwa hayi ngendlela izinto bezisenzeka ngakhona.
Umnumzana Efihlela Ncube yincwethi ecubungula ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthazwe ukuthi abumbe ikomishini ezahluza amacala adalwe ngesikhathi kubusa umnumzana Robert Mugabe ukuze kukhonyiswane umlotha. Ngixoxele ncwethi kwezombusazwe uMqondobanzi Magonya, yena othi uMnangagwa ulawake amacala amele awaxolisele kuZulu.
Kafake i-Truth and Reconciliation Commission. Ngoba naye engasafakanga i-Truth and Reconciliation, thina lapho siyathatha khona umbuso sizafaka i-Truth and Justice. So ulethuba kathesa ukuthi angafaka i-Truth and Reconciliation. Ayekeke lokhu akwenza uchombo lokhu labanye abantu abanye sizokuthola fila sikwazi ukuthi bangaka abantu abababulileyo ngento yabo nalabo thiwenga. Kafake i-Truth and Reconciliation Commission ayevuma amacala akhe ayegugurawundi, ayevuma amacala akhe egcekeni amacala okweba, lamacala okubulala abantu kunye lamacala wona lamanye nje esiyezwayo ehungazwa nje agoqela abantu anjengabo Majongo and so on and so forth. Kafake i-Truth and Reconciliation aqalise yena njengomongameli ayekuthi ngona ngenza lokhu lalokhu lalokhu, ngabulala abantu eCholocho, ngabulala abantu umfazi kamagonyi ibhoweli uMandiweni samdabula ngengqama ethwele inkonyane sayikhipha ngengqamo. Yithi esakwenzayo khona kuyana siyaxolisa khona kuya abantu abasebhalagwe, abantu abafabafayo kubo Cholocho siyaxolisa, ngangiphakathi kwabo. Babuye azositshela nokuxolisa openly in a Truth and Reconciliation Commission. Yikho okungenziwa ngumuntu ongumkhokheli ofisayo mpela ukuthi athole ukuxolelwa ebantwini aboneleyo. Njalo sesizabona ukuthi nxa esexolisile kuyini akwenzayo ekuncediseni izigaba zonezo lapha benza khona ububi obungaka.
Kodwa wayala uMnangagwa ukuthi ulesandla waba lesandla njalo kumbhuqazwe weGugurawundi. Ile ndaba kamajonga uthi kayazi kakwazi ukuthi ubaba umoyo wayekhuluma ngani.
Lokho sokukuye lesikhwitha mfunda umoyo, angithi umajonga usaphila. Nxa esaphila umajonga uzazikhulumela. Kodwa ke ake sibuyele ngapha ngoba leyo yamacansi leyo ake sishiyane layo le. Ake sibuyele ngapha ekule eGugurawundi yombhuqazwe. Nxa kuyukuthi umnumzana uMnangagwa uyala uthi yena akazange akabe khona entweni leyo, kulesizwe ngoba u-Innocent Nkala swabhubha. Ngoba ngathi ngibiza u-Innocent Nkala uMnangagwa ngambiza ngabiza lo Sekeramayi ukuthi kababuye emthethwandaba wokubulawayo laphana emhlanganweni wemovane bezophendula izinto ezikhulunywa nguNkala. UNkala wathi yena hamanye dingumnanga kwame lapha nidingu sekela maye ame lapha lingavusa lesitukhwalisa kukatunguri lifakani mnanga kwa lapha lifake usekela maye lesitukhwala sikakatunguri lapha lifake lomgabe la then ngizakhuluma mina njengo Innocent Nkabi ukuthi ninyani role kuground yayini labo bekhuluma labo ngoba bonke ubune babo yibo abantu akade beyi-security council yezano ngaphuma egcekela sitshela ukuthi nxa yena wayengekho phakathi kwabantu abenza izinqumo zokuthi kube lombhuqazwe ngoba phela ezitshela ukuthi wayesemkhuluzeli babe yimbizo kabuyazositshela mna ngakho kabuyazositshela umfoko amafidi kabuyazositshela ukuthi hhayi mina kangiyikho phakathi kwakho lokhu kwenziwa ngu-parentsiri kwenziwa ngu-ex nogo kwenziwa ngukatungulo kwenziwa ngusekela mayo kwenziwa ngumgabe mina kangiyikho phakathi bakhona bazazikhulumela labo usekela mayo uyaphila bazazikhulumela singabe ngizodoli bezichibi ukuthi uyakubumba likukhulumele so ngabuye umnanga kwazositshela ngayifaka i-truth and reconciliation commission ngoba kungamehlula uhulumende ezayo naye ngaba ngohulumende webandla eliphikisayo izafaka i-truth and justice and i-truth and justice ilomahluko ye-truth and reconciliation ujustice abantu bayijele
singambona yini umnangagwa esimangalisa elandela imithetho ehlonipha amalungelo oluntu isisekelo sombuso umthetho sisekelo esilandela ngendlela njalo eqhuba ukhetho olukhululekileyo esehlukana lemikhuba yezanu PF esiyaziyo eyaziwa ngumuntu wonke ngalunganga
lokho kungenzeka mfokankomo ngesizathu lesi sokusiya ngokuthi yena ngokwakhe umfoka amasidi uthe ethatha ubukhosi uvele yena ngokwakhe injongo yakhe kuyini nxa injongo yakhe kuyikuvikela amadoda akade tshontsha lawo amadoda akade bulala lawo abantu amadoda akade ganga lawo embusweni ukwenzela ukuthi isandla somthetho singabafinyeleli hhayi ngibona ngani kukhatshana lokho nkomo kodwa njengomuntu ngaye ngumuntu ozitshela ukuthi yena ufuna ukuthi lapha afela khona kumbe lapha umbuso ozamphunyukela khona engilethemba lokuthi kukumnyaka ozayo ngu-Augusti ukhetho oluzayo kathi yena ufuna ukuthiya ilegasi enhle ukuthi abantu bazamkhumbula ukuthi asake saba lo-president we-7, 8, 9 months umnangagwa wasenzela kuhle lokhu walungisa i-constitution benza ama-electoral reforms wangena kukhetho wadliwa wazihlalela phansi nxa kuyukuthi yinto umnangagwa afuna ukwaziwa ngayo leyo angayenza so sokusiya ngokuthi i-presidency kanti yena vele uyifunelani kuyini afuna ukukwenza okulomahluko kulalokhu okwenziwe ngumgabe nxa kuyukuthi kukhona afuna ukuthi azenzele khona ukuthi abantu besale bemkhumbula kuthi lanxa sinathi tiye kuhefelisi kumbe kungaphi sithi heyi kodwa indodalana hhayi umfoko amafidi wafika sibili waba ngu-president for 9 months hhayi wasenzela kuhle ngoba nanku lamhlanje sesingabantu sesikhomba ngophakathi lathi lobanje iproblemu elavele khona ezimbabwe lapha nkomo okule problemu eyodwa ezimbabwe ngapha komthwakazi sile problemu ezingu-3 so nxa umnangagwa ifuna ukusolva iproblemu ezibhekane ezibhekwe ngabantu kasisolveni imakhebele question kuqala sisolve izimbabwe question second so singamkhumbula umnangagwa sibili as a president waba khona for 9 months wasenzela kuhle so sokusiya ngokuthi injongo yakhe yena ekungeneni embusweni uvele ujongeni kuyini akufisayo ngabe ukuthi ukuvikela iziqiwi ubuganga lokade bekwenza izolo aweli akulanto azayenza ngoku
umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungulayo izombusazwe kunjalo nje izizalwane zezimbabwe ezaphephela kule Botswana zibalekela udlakela lokhetho luka-2008 zithi kazisoze zibuyele ekhaya ngoba ibandla elalisenza lolu dlakela elezanu PF lokhe lisembusweni kuvika uMartin Ngwenya
umnumzana wasuchibi owabaleka ezimbabwe ngomnyaka 2008 ngenxa yodlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli uthi njengesiphephele ababoni isizathu sokuphindela ekhaya noma nje sokulo hulumende omutsha
ekhaya asibuyeli ngokushesha ngani ngoba kube kubalekelwa i-regime change not umgabe eyedwa futhi naye ubaba osengu-president sifuna ukuba kwazi ukuthi injongo yakhe izaba yini umnangagwa is part of the people ababeterrorize abantu beshaya abantu bebulala abantu so ekhaya asibuyeli ngokushesha
unkosikazi Tendai Ndlovu yena udabuka emazetese embangweni wemberengwa uthi kusemasinya ukuthi bakhulume ngokubuyela ekhaya
njengoba singama refugees siyesaba ukubuyela emuva ngoba abantu ababesihlukuluza yibo bona labo abasezikhondleni sizaqala sime sibone ukuba nabenza njani andubana sibuyele ekhaya.
Esinye isiphephelo umzana Terence Musa Gwiza uthi noma nje besamukela utshintsho akukalungi okungangaphi okungukuthi isiphephelo singacabanga ukuphindela.
As for Mnangagwa, I still have a very big grudge which he should work to actually solve. He should not tell us let bygones be bygones because it should be us who suffered, who should be said, we forgive you guys.
Kule siphephelo zezimbabwe ezingamakhulu ayisikhombisa lamashumi aficamunwembili 788 ezihlala enkambeni yedukhwi ngaphandle kwedolobho le-Francistown. Noma nje urhulumente weBotswana esizamile ukuzitshela ukuthi ezimbabwe akusela ngozi uma zingaphindela ziyala zisithi apabahlukumezayo lokhe besesikhundleni. Okwenza umthwalo karhulumente weBotswana ube nzima ikuthi usebenzisa imali ephuma esikhwameni sakhe ukugcina isiphepheli. Lokhu kulandela ukwehliswa kosizo kwenhlanganiso yesiphephele United Nations High Commission for Refugees elunikeza amazwe agcina isiphepheli. NguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 seGabron kweBotswana.
Abinhlanganiso ezizimeleyo abaqhube umhlangano weNational People's Convention ngeviki edlule bakhangelelwe ukufikisa izinqumo zabo kumongameli Mnangagwa namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umbuthano lo bawuphe igama lokuthi National People's Convention obehlanganise amalunga lawa ngumgcini sihlalo weZimbabwe Council of Churches uDr. Reverend Kenneth Mtata. Umtata uthe lokhu bakwenzele ukuthi bazilungisise njengenhlanganiso ezizimeleyo ukuze babekwazi ukuthi bazasebenza njani lohulumende omutsha. Uthe baphume lezivumelano eziningi ezigoqela ezokuthi uZulu akhululeke ukukhuluma ezokhetho, amalungelo abomama labasakhulayo lokwakhiwa kwelizwe.
Sabamba indaba yokuyakha izwe kasha, i-nation building process ingahamba njani. Saxoxa ngendaba yobuholi, umholi obuhle. Saxoxa ngendaba eyomsebenzi, indaba yama-elections ne-governance. Umbuso wezwe, sakhuluma ngendaba ye-freedom of expression, inkululeko yokukhuluma, ngendaba eyama-elections, ukuthi nawaphi ama-reforms afuna ukuthi ayenzwe singakangeni kuma-elections.
Obesemhlanganweni lo osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo uMnumzana Mthokozi Sindebele ugcizelele wathi inhlanganiso zavumelana ukuthi uhulumende kumele azimisele ukwakha isizwe, ukulungiselela ukhetho olungelabuqili lokuthuthukisa ezomnotho ukuze abasakhulayo bathole imisebenzi.
Uhulumende kumele azimisele ukuhlonipha njalo anqandwe isisekelo sombuso esingathi constitutionalism and rule of law. Okwesithathu, kumele azimisele ukulondoloza amalungelo abantu athuthukise umkhonomi welizwe.
Umgcini sihlalo weNational Association of Non-Governmental Organizations uNkosikazi Watsanai Vera uthe omama bavumelana ukuqakathekisa ukuthi omama kumele bafinyelele ezibhedlela lezindlu eziqondileyo lokuthi kwehliswe ukuhlukunyezwa kwabomama. Uthe ontanga bakhalaze kakhulu ngokusweleka kwemisebenzi, lokwehliswa kwembadalo zokufunda, lokuthi abasakhulayo bachiyelwe izihlalo zobukhokheli kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo.
Kulandela ukuthola kwelizwe umongameli omutsha, sivumalene ukuthi omama bafinyelele ama-public services afana lezindlu, ukuthi omama bathole amathuba kwezombusazwe, lezemnotho kanye lemisebenzi, kanye futhi lokwehliswa kokuhlukunyezwa kwabomama. Xa sesikhangela abasakhula ama-youth, bona bakhalaza ngokuthi bafuna ukuthola imfundo le-quota system. Abatsha bathi bafuna ukuthola usizo ngendleko zesikolo kanye lokuphiwa ama-attachment emahofisini lezingatsha zikahulumende.
Umongameli omutsha u-Emerson Mnangagwa ukhangelane lo msebenzi omkhulu kakhulu ngoba umhlaba wonke jikelele umkhangele ngawokhozi ukuthi abone ukuthi ngempela uzatshintsha indlela uhulumende obekhokhelwa nguRobert Mugabe abelobugulukudu ngayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi ukuzigqiba izo suku ezamanje sikhangele ebezihamba phambili. Wake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Timothy Stems kasekho. Wabe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Ignatius Chombo uzamiswa emthethwandaba namuhla. Asidibaneni kwezilandelayo ngo 2:30 emini enkulu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.